So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lokhulu segudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe.
Mahlabe Zulu, abantu beZimbabwe sebesichayela ifoni thina beCCC besithi iZEC ayilamandla yokufaka umthetho. Umthetho ufakwa yiParliament. Lokho abekwenzileyo yincele kuyasabisa njalo kuyingwala.
Kodwa abanye bathi ukukhwezwa lokhu kuhle ngoba kuzakwenza bebe balutshwana abazancintisa kukhetho.
Hayi ngiyayibona njalo mina njengo Kalpan Pugen ngiyayamukela ngicabanga baku right direction.
Uhulumende wele Melika usekhuthaza izizalwane zalelo lizwe ezihlala kwele Ukraine ukuthi zisuke ngokushetsha ngoba ele Russia lilakho ukungezelela amabhomba kunsukwana ezilandelayo ngelanga likazivuse wele Ukraine.
Okwenzakalayo eRussia babukande kubi kakhulu impi lesibonayo isenzakala eRussia okuyimpi eyayingafanelanga ukuthi ngabe siphezulu kwayo namhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokukhwezwa kwemali yokuncintisa kukhetho lokhulu segudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe. I-Commission ye-ZEC ithi abafuna ukuncintisa kuba ngumongameli kuzamele bakhokhe amadola elemelika angamachumi amabili US$20,000 ngamunye. Abafuna ukuba ngamalunga edala lePhalamende sokuzamele bahlawule amadola eMelika ayinkulungwane eyodwa US$1,000 kuthi okansila lamasenetha bona bazabhadala amadola eMelika alikhulu US$100. Ngesizwe umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, abantu beZimbabwe sebesichayela ifoni thina beCCC besithi iZEC ayilamandla yokufaka umthetho. Umthetho ufakwa yiParliament. Lokho abekwenzileyo yincele kuyasabisa njalo kuyingwala ukuthi bona sebezenza njengeParliament. Konke lokhu bakubona ngani bazama ukuthusela abantu lokunqaphisa abantu ihliziyo ukuthi i-youth ikhalala ama-elections ngoba bangani bafuna ukubavalela phandle. Kambe imali abayifunayo le abantu bayithola ngaphi? Silusizi ngoba izekhi sokuphumesobala ukuthi sisebenziswa izanu mhlophe kwenzela ukuthi abantu bengakhontesti ubukhansela ubumeya lezinye zithile. Kambi imali engange 20,000 linga izavela ngapi? 250 constituents la ma councillors wonke almost 2 million yokuthi abantu ba contest kuyayangisa njalo sibona ngani sebethengisa i democracy. Thina labantu beZimbabwe ama province wonke eZimbabwe CCC labantu kazana labantu bonke bathi lokho hatch nada abantu balile but izeki kayibuyele phansi ihlale phansi umsebenzi ngeParliament. Hayibona ngoba sebefuna ukuthengisa ukuzibusa esingathi idemocracy. Mahlabe Zulu, lokho asoze sikuvume njalo abantu basoze bakuvume. Iyouth iyanqaba. Siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye kukhetho olwedluleyo, kwaba labangamachumi amabili lantathu abancintisa ukuba ngumongameli welizwe. abanye bathi iphepha lokuvotela iballot paper lalimaniki-niki ngenxa yokuminyana kwabamabizo abazancintisa. Abanye abafana lo Senator Kalipani Phugeni bathi ukukhwezwa kwembadalo le kulungile ngoba kuzakwenza bengabi banengi abancintisayo.
Ngibingelele msakazi, ngibingelele nabalaleli emakhaya. Indaba yezekhi namafizi okuthi umuntu akwazi ukuma njengecandidate whether ube councillor, member of parliament noma ukuba ngupresident. Hayi, ngiyayibona njalo mina njengoKalipani Phugeni ngiyayamukela. Ngicabanga ba ku right direction. Ungabe kukhona maybe obangabe bekukhuthile lapha nalapha kumbuzo womthe ukuthi yibo yini noma yiParliament okumele ikwenze lokho. Hayi, ngicabanga kungashesha kulungiseke lokho, kodwa umuntu angeke angiphikise khona ukuthi kukhona okumele kwenziwe. Ayizukulunga lento eyokuthi uzokhumbula emaphephandaba bake basibonisa omunye ubaba ke warun uba ngupresident ngesikhathi seCOVID esexotshiwe ku-one room rent akulo ngoba ehlile kubhadala i-$20 ubegijimela uba ngupresident lo muntu. Abanye abatholanga ivini amavota u-100 uyabona, sebevuka sebekupholathi sebephiwa izimota, sebehleli laphana sokuxoxwa ngezinto zelizwe. Amanye amaphepha athi baphiwa lamafamu, ama-big diplomatic passport ngiyazi bawathola. Manje leyo nto leyo yenza ukuthi wonke umuntu nje uhleli nje ulinde ukuba yi-presidential candidate. So usiyocina sile more than 500, if singayiso 5,000 or 50,000 ama-presidential candidates. Ibisenziwa njani leyo nto leyo? Izekhi sihleli lapha sokumele ibala ama-zero leyo, ibala ama-zero, ibala ama-zero. Kuyabe kulukhetho olunjani ishuwa lolo? So hayi, ngiyacabanga ukuthi baku right direction. Maybe bangafuna ukuthi behlise amafizi kancane bese besithi ukuthi umuntu abe yicandidate kumele abe khethwe yi 5% yabantu. Ake sithi ufuna ukuba yicounsellor, so yi 5% yabantu yabo ku ward, uma ufuna ngo MP 5% yabantu ku constituency, uma uzoba ngo PR ne senator 5% ku province yonke, and then president 5% kulizwe lonke, uyabona. Lapho ke ngingazwisisa, but lento le nje yokuthi nguthela wayeka nje kuvuliwe nje hayi sizoba lenkinga bo. Ayisithi sodwa eZimbabwe phela sirun into zokhetho, lamanye amazwe azenza lezi zinto kodwa azenzi ngele ndlela ebiyenzeka ngakhona. Ngiyabonga msakazi.
Lo ke nguSenator Kalipani Phugeni obekhuluma ezimele, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwoBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe zibuthene izolo enkozweni yokukhumbula umuyi umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eFidelity Building ku 5th Street kwaBulawayo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kwaBulawayo.
USibanda waba ngumsekeli womkhokheli webandla leMovement for Democratic Change libunjwa ngomnyaka ka-1999. Wakhethwa ukuba lilunga ledale lePhalamende, wazophiwa isikhundla somphathintambo wezokukhumisana umlotha uhulumende womanyano. Inengi elingene inkonzo yokukhumbula umuyi bamchaze njengomuntu owayesebenzela isizwe esimanyeneyo. Ekhuluma kulinkonzo owasebenza lo Sibanda besasekubandla lezaphu laku-MDC, umnumzana Paul Thembanyathi umchaze njengomuntu owalisebenzela leli lizwe yena lemuli yakhe.
Fanele chiya abantu babo bebodwa besiyalila. This thing esangenza abantu babo labo nxa sebeyingxenye yakho lokho.
UDokotela Thokozani Khuphe uchaze imisebenzi kamuyi wokusebenzela isizwe ngesikhathi kusatshisa kakhulu.
Movement le khona kathesi kufanele bekwazi ukuthi khona ni movement ifoundation yangkhona yabhiltwa ngo-1999 ngakuba kuGibson Sibanda. Yona le esikiyo yona khathesi.
Indodakazi kamuyi engene inkonzo yalamuhla uThandi Sibanda ubonye kakhulu ukukhunjulwa kukayise.
Thina sazalwa saba ngu-4 kodwa ngikhaya sakhula. Uthe ngifesibone yangikhaya sakhula simuthi ngubhuthemba. But obhuti babe baningi, sakhula labo bhuti abaningi. Umama wayethanda ukuthi abantu bring people together. Umuntu kwakuthiwa kancitshwa ukudla, kancitshwa uphahla, kancitshwa isimfundo, isifundiso esasithiyelwa ngumambambo. ubaba wasifundisa ubuntu belo mama. Yikho ngiyabonga, ngiswele imlomo ezinkulungwane ukuthi ngibonge ngithini on behalf of uSibongile, uThandi, uMbuso, uZanele, abazukulu uAmkela loVuyo.
Ilunga lebandla lezaphu elingene inkonzo yokukhumbula uSibanda umnumzana Patton Keta uchaze ukuba imbali kaMuyi yaqala kumalungelo ezisebenzi ilizwe lingakatholi uzibuse.
Uyuqathela ukuthi unazele ukuthi into le yakukhiphisa ngesibethini ayiqalisanga namhla. Ungakhangela into yamathredi union, into esukela kubo masosha Ndlovu, esukela kubo uBibi Burombo, uGrey uMabhalane uBhango, ubuya uzuzongena uJoshua Nkomo. Namhla futhi yibo bonke bona wabantu bekusima bonke bengena abantu besezipolitics.
Umkakhe uMambambo waba ngomunye wabesifazana ababotshwa nguhulumende weZimbabwe ngo-1980 njalo babedume ngokusebenzela isizwe. Unkosikazi zodwa yena ubhubhe ngomnyaka ka-2003 watshiya abantwana abathathu labazukulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umhlabeleli osakhulayo uAndrea the Vocalist ovela edolobheni leVictoria Falls useqalisile ukulolonga imfanekiso yengoma ayihlabela lo obriqwana kwele South Africa lapho ahambe khona loyise ngomgqibelo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC abaqoqa umkhosi wokubuthelela imali engamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu i-123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Tsamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho bebesehluleka ukufinyelela imali le ngoba ibandla leZANU-PF beliyivimba. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, Studio 7 injani lapho? Nami ngumthwakazi, ngumthwakazi. Kodwa ngilesifiso esikhulu sokuthi ngabe ngiyavotela umthwakazi. Kodwa umthwakazi singazivotele sisebenzisa iConstitution yaseZimbabwe ukuze sikhiphe siphume sizimele sodwa sizokwenelisa yini? Inkalakatha ekhona ukubana sikhuphizane sibaningi, ama-numbers amaningi, abathwakazi sibangaki. Sibangaki sizazivotela imthwakazi siyikhuphe izana. Sibalutshana kakhulu, ngakho ke kokuqala madoda sikupheni le inkalakatha enyamazana le inyoka leyi le ZANU-PF leyi kayiphume, kayiphume. Ngicucuzela ukuthi iphume sithole imisebenzi senzeni. Okwemngcele lokhu siyakubona, kodwa into ezenzakala emva kwesikhathi endaweni esikhatshana. Ngakho ke asiqhubekeni sibambene sekeleni ukuthi sidivide ZANU-PF. Yathokoza ngayisizwa abanye besithi imthwakazi zaphu konke konke lokhu. Asibambaneni ngaphansi sibe umbrella i-1 sikhipheni iZANU-PF CCC. Ngiyabonga yimi uMachaqa yimi umzimkhulu ngilapha eDandanda eLupane.
Linjani ke othungameli lonke abeStudio 7? Hayi, thina ngapha eZimbabwe siphilile. Udubo esilalo imali zepentsheni lezi ezikhulunywa ngazo, sizwa nje kuzona ezinsuku bakhuluma ngemali zepentsheni ziphelele emgwaqweni. Imali oya uyilanda ikakhulu ku-post office uyawulanda i-5,000 wona khona apho ugada $7 i-7 yusa uyephenduka nge-7 yusa uyasala ula mali nuyahluwe lesikweleti ungakayithathi i-5,000 naleyo. Bekungaba njani imali leyo bayikhweze ethathwa ku-post office ngeviki ibe phezu kwe-15,000?
Ngilela Studio 7 ngilabo Jonathan Lemire labo Tungamili Ngomo linjani labo bonke abasakazi siyalibingelela, siyalibingelela ngegama lenkosi uJesu. Njani sithi hayi sibonga uhulumende ngalokho akwenzeka kwamabhebhe etiketi, asathathe ilizwe lonke sibili kwakuqala kwabusa okwenzayo, siyakubonga lokho.
Studio 7 ngikhuluma lomabhena lapha eFrancis Town. Studio 7 siyalibingelela lonke. Mina ngithanda ukuthi ngike ngikhulume ngendaba ekababa uNkana. Kambe namhla ubaba inesinkana umphokamzi omubi, ubona nguye umuntu omaningi, nguye wasifaka phakathi kohlupho ngokufoma izano. Izano yile yesihluphayo nanamuhla. Kambe kazikazwa buhlungu yini ngabantu ababulala ebakhangele sebuleli sizwe sonke umphokamzi omubi. Ngikhala ngaye lo muntu.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke, ngiyalibingelela. Bese ngibingelela kakhulu ibandla elihle, ibandla le-CCC. Hayi, sibonge laphana ubaba uNdebele okhuthazayo abantu. Hayi, siyakuthanda baba uNdebele, khuthala vele yalo-CCC lati vele akutshintshe iparty. Siphethe phambili ngochamisa, bengazi bemkhulume kubi njani, bayazihlupha afana lomuntu okhonkotha imoto ihamba vele ingasozimuzwe. Asihlupheki vele ngabantu laba abasola uchamisa laba balomhawu lapha. Amangala yena lobaba othi yena uNdebele uRongo ngikakhangela ukuthi uchamisa wabuya lamashona angu-17 wafaka abangu silebulawayo. Kungani right nxa wafa kuchamisa adla amaNdebele? Umqondisi ungenile ukhetho luka-2018 uzuza abantu abangaki? I-MDC yathi iqalisa yahle yaba labantu yazuza abantu aningi kakhulu emathabhelini. Umqondisi kungani eqalisa iqalise ngokufadalala nanamhla lokhu efadalala? Athe sezama ukuthi akhiphe abantu ku-CCC, uyehluleka ukudinga abantu njenge-CCC. Ayikhiphi muntu emuntwini, ikhuluma izinto abantu beyilandele. Kathe sebhizi nge-CCC, ubona ungani kuthiwa angagucula thina? Thina asidlali ku-CCC and i-CCC ilabantu. Ukukhuluma kwakhe vele uhlupha. Kambe thina singalandela umuntu othi uqumile izwe eZimbabwe lingaqunywa, liqunywa mbani? Akusebenzi lokho, abahlukane lathi njalo. Nxa besithi baqumile izwe engathiamaNdebele athi afuna uqumile izwe, singatshomi. Ntshona befosela abantu entweni yabo le engaqedakaliyo, engazwakaliyo, lokuthi umama lana wayeqinisa ukuthi kumbe isihlahla bani. Khanya lithumbe lihlala wonke umuntu, umuntu okuvena ungalifuni liyafuna ukukuhlala. Basiyekele thina bengasifosi ukuya kumqondisi kasifuni. Thina singabantu bakachamisa, simthande njalo elisho. And even ungafaka uchamisa lo mqondisi bencintisane kobulawayo kwamba umqondisi uyadliwa. Vela singikeze sivotele umqondisi, likhohle liphinde. And kobulawayo kwampane liyangena kukhetho but likhohle liphinde ukuthi lizothola ukhansile ebulawayo. Kwampane emaNdebele nesidikidiki likhohle liphinde. So likhulumane vele, lilihluphelane sibili, alike lihlukane lesisisi.
Siyalibonga, siyalibonga lonke bantu beZimbabwe. Siyalibonga, siyalibonga. Uhluphe silalo nje eZimbabwe ukuthi imali iba sestridini. Imali yeZimbabwe right isihloko sami, but imali ingangena ebhenkini nje kuyaba right. Akula lutho luka, sisole lutho. Sisola nje ukuthi imali kayibe sebhenki. Uzabona into zonke zihamba ngendlela. Sibe sicela nje ukuthi amakhosi omhlaba basikhokhele bethathe imali befake ebhenki ukuze into zonke zihambe kahle. Siyabonga uStudio 7.
Salibonani balaleli beStudio 7. Salibonani sebenzi beStudio 7. Ngizingelela bonke abantu bafisela ukuphila, ikakhulu abantu abasemathebheleni. Ngizwa kule ndoda lapha ekuzana ukuthiwa nguziyambe ziyambe ubekhuluma emhlanganweni etakula mntu ozaxolisa ngegugrawundi umgabo waxolisa. Umgabo waxolisa banyene nga. So uqinisile ngombuso ngowabo, konke abakwenzayo ngokwabo. Kodwa thina njengabantu besiNdebeleni abakhulekayo bazakhuleka bamadlozi bathethele sikhali kakhulu kuNkulunkulu. Izulu libatshayile ethimanimani ngenyembezi labantu, labagqibelela abanye abantu phansi, labenzela abangakwazi. Kukhona futhi okusezayenziwa nguNkulunkulu, ayibisa imikhuhlane ezindaweni zabo baze bamanga, ngoba uNkulunkulu wakwenza khonokho kumaGibhithe nxa babehlupha ama-Israyeli. Wabavezela imikhuhlane, wabavezela amanzi ababayo, wabavezela konke. Kwakungaso ma-Israyeli ayekwenza khonokho, kwakunguNkulunkulu. So angabokhuluma kubi, thina salahlekelwa izihlobo zethu esingayazi amathuna azo. Thina esikukhalelayo ngamathuna ezihlobo zethu. Umuntu nxa efika ithuna limele laziwe ngabakibo. Nxa yena engafuni ukusixolisa, sasinika abantu bethu sizilahlele, noma engatshongo ukuthi ngiyaxolisa kulaa ndaba, thina sizabalahla. Yena uyawazi amabizo abo, uzasinika ukuthi lo ngowakobani, lo ngowakobani. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani kuStudio 7 basakazi abahle. Ngiyabingelela uXolani Khezi. Yebo, ngicela ukuphawula lapho, ngiphawule kulobaba lo kukhulunywa ngabantwana abaphethwe ngumkhuhlane wendingindi lapha. Abantwana bayafa, yena ukhuluma into zesonto ezingelamsebenzi. Akageze ubuso kusuka udaka lolu lusebusweni, kusuka udaka. Amalungelo abantwana ayagqilazwa, ngoba phela vele abantwana ngeke bazilungisele amalungelo abo. Badinga ukuthi babhekelwe ngabantu asebadala, abantu abadala yibo abakhangelela abantwana, amalungelo abantwana. Yini lingathathi lo muntu lifa afakejele uwenzela ukuthi afunde kufundisifundo lokuthi abanye abafuna ukwenza into efana le yokucindezela amalungelo abantwana kangaka bekwazi akukho emthethweni lokho bayafa abantwana abantwana abazi lutho badinga abantu abadala abakhulileyo ukuthi babe yibo ababakhangelelayo yena uzositshela ngokuthi amasonto amasonto isonto yokwenza kanti umntwana angahlatshwa abe sehambe esontweni akusahambeki esontweni abake babhekise kahle lento leyo bayilungise inkinga lento le bayafa abantwana ngiyabonga
sawubona mhleli wohlelo khona ngapha emelika estudio 7 mina ngicela ukugcizelela lapha ngifaka umbono wami kulo abathi 20,000 nenyanga phansi kwakhona bonani kuyenza kahle ngokuba sekakhulume kathesi kulokwana sekukhuluma isikhathi sesiphelile kathesi labo abafisayo kulokhu uze ukuncintisa abaqale ukugqogelela kathesi kuze kuthi kufikala isikhathi lesama-elections imali yakhona sebelayo ngele sebeyihlezi belayo bangayekela ukulokhuza bazaphuza akwamakhoti bangathembi ngoba kona bagqogelele kathesi kusikela manje ngiyayabona ukuthi benze kuhle ngoba ihluba yokukhuluma kathesi isikhathi lesi ngoba bezakhuluma sokusele 1 month abantu engingathi vele bezakwehluleka ngiyabonga mkhathi wohlelo.
Siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwalunye udaba abahlali begwanda leziphathamandla zaleli dolobho bebethe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula udaba lokuswelakala kwamanzi okulokhe kuqhubekela ngesikhathi inkampani yezinwa isiqhubele leli dolobho umlandu okuziqhubela inhlelo zamanzi. Ngakwelinye icele inhlanganiso yamathepheleland Institute for Human Rights iqhube umhlangano lentathelo zindaba izolo kobulawayo lapho eveze ukukhathazeka ngokusilela kwamanzi kuleli dolobho okuningi asikuzweni kumqondisi walenhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa exoxa losithandekile mhlanga weStudio 7
njengemhlaka 23 August 2022 lilanga lokuqala ele World Water Week lapho umhlaba wonke okhangelele khona indaba yamanzi njalo futhi leli langa luhamba phezu kwe-theme mbindikimba ethi yona Seeing the Unseen, the Value of Water. Okutsho ukuthi sibone lokhu okungekho emgcekeni kumbe okungani kufihlakele sikhangele ukuqakatheka kwamanzi. Okuqakathekileyo sikhulume ngakho indaba ye-costing ukuthi kunjenje siphakathi kwesigaba lapha izakhamizi ezihamba khona 12 days ngeviki zingela manzi. Kodwa amabhili abo abuya elokhe eqansile abanye lokhe eqhubeka eqansa kawatshengisi ukuthi abantu bahlala isikhathi esingako ngenyanga kungela manzi ngenxa yokuthi lawa amabhili aextimethiwe esikuchoyo ukuthi bulawayo sithi council kayiqale ukubala amamitha ingasebenzisi amabhili nxa kubehlula lokhu ngaba yenze lokho esingathi ukuquma amabhili abantu ngesilinganiso esisuka ku-20 kusiya ku-30% okuyikho kuhambelana lesikhathi abantu abahamba ngaso inyanga bengela manzi. Njalo sikhangelele indaba zokuthi kuswelakala kwamanzi kobulawayo kufaka omama namankazana labanye abaphila lobugoga labagugileyo engcopheni yokuhlukuluzwa lokuhlukunyezwa kakhulu ikakhulu sikhangela ukuthi lapha bathola khona amanzi kuba khona ukuminyana kube khona lokulwa njalo futhi amanye amanzi abuye busuku lapha abantu ababekumele bebelele khona bacina besiba ngabantu abangavelelwa yibusela lobugebenga. Sikhangele njalo ukuthi Bulawayo City Council kayikhangele indawo ezishiya ama-toilet ukuthi lezi ndawo kulamalokitshi akhanganela ama-toilet okungela toilet ngomuzi ngomuzi kuba nzima kulaba bantu ukuthi babe beshiya i-toilet ngalesi sikhathi amanzi ehamba isikhathi eside kangaka. Sithi Bulawayo City Council kayiwakhiphe lawa malokitshi engahanjelwa ngamanzi kumbe babe khona indlela abangazenza zokuthi bathole amabhawuza kabili kathathu ngelanga ukuze benelise ukuthi bathele amanzi ema-toilet kungabi khona imikhuhlane. Sibuye njalo sakhangela indaba yalokho kuthiwa i-open defecation ukuthi abantu basuka bayeziyele ngaphandle emagangeni baziyele phandle eceleni kwendlela ngenxa yokuthi kakula manzi okuthela ema-toilet. Kodwa zizakhamizi zakobulawayo ukuthi batshengise ukuhlanzeka labo babe ngabantu abaresponsible bangabi ngabantu abaphomba ukulahla nje ingcekeza mahlayana indawo yonke. Yokugcina indaba esiyikhangileyo indaba yemkhuhlane sibona ukuthi sokugcwele umkhuhlane we-diarrhea isihudo ngenxa yamanzi angcolileyo. Ngaleso sizathu sikhuthaza izakhamizi zakobulawayo ukuthi zibone ukuthi amanzi ayabhoyilwa atreatwa ukuze amanzi ahlanzeke njalo futhi sifundisane ngokutreata amanzi izikhathi zonke.
Uke wakhuluma nge-petition, yiziphi izinqumo elizithethe ezokukhulumisana leziphathamandla ngalolu daba?
Udaba lwe-petition ekhona ngolokuthi sibona ukuthi thina njengoba ngengathi ukuthi abantu bahamba for 40% of inyanga bengelamanzi, kodwa ama-bills abo abuya enjalo engathi balamanzi emalanga wonke enyanga. Ngakho leso sizathu ke sile petition esiyibhodisa ezakhamizinza kobulawayo ukuthi ziyisayine lapho esithi cela khona ibulawayo city council ukuthi kayime ukuestimate ama bills ibale ukuthi umuntu usebenzise okungakanani basebembila khona. Sithi njalo kuleyo petition nxa besehluleka ke ukuthi bakwenze lokhu kabasehlephulele okuncane kuma bill ethu okungaba yisilinganiso se 20 kusiya ku 30%. Yikho futhi okucina kusenza abantu bacunuke bengasabhadali amabhili ku-City Council. Kodwa i-City Council layo ingatshengisa ukuthi iyazwisisa udubo oluhlanganela labantu. Labantu labo bazatshengisa ukuthi bayazwisisa udubo i-City Council ehlangana labo, labo bahlanganele layo phakathi laphakathi. Ngokunjalo vele sikhuluma ngayo i-20-30% kayisiyo imali abantu abayephucwayo ngalesi sikhathi ngoba oku officially ukuthi sile 12 days ngenyanga singelamanzi kodwa ngahamba emalokichini kule ndawo ezihamba 20 days singelamanzi ezinye ziyaphose ziqeda inyanga yonke amanzi bengawabonanga empompini. Yiyo ke i-petition esiyibhodise ezakhamizini kuzathi mhla ka 1 September kuphela i-World Water Week sihambe siye yethula ku-City Council.
Alo ke ngomnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights obeqoqa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. KwezeMelika, uhulumende weleMelika usekhuthaze izizalane zalelo lizwe ezihlala e-Ukraine ukuthi zisuke ngokutshetsha ngoba eleRussia lilakho ukungezelela amabhomba kunsukwana ezilandelayo ngelanga likazibuse weleUkraine kuyona le iviki. Ugatsha lweState Department izolo lwazise ukuba zonke izizalwane zeleMelika ezenelisa ukusuka kwele Ukraine ngemota kumele zihle ziqale ukwenze njalo. Lolu gatsha lukhuthaze abantu ukuthi bengezwa kukhala icilongo lokubhonjwa kwelizwe kumele badinge lapho abangacatsha khona.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ukungaphumeleli udaba lokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lokhu lusegudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe. Kodwa abanye bathi ukukhwezwa lokhu kuhle ngoba kuza kwenza bebe balutshwana abazancintisa kukhetho oluzayo. Izeki yazise ngeviki edluleyo ukuthi umuntu ofuna ukuthi ancintise ukuba ngumongameli welizwe sekuzamele abhadale imali engamadola eMelika engamachumi amabili i-$20,000. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.